Lanxa esekelwa ngabanengi okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusesekhona asilela kikho okumele akulungisise. UJamisa uzelwe mhlaka 2 Mhlolanja ngomnyaka ka-1978 ngabazali umnumzana Silvanus Chamisa lonkosikazi wakhe u-Alice esibhedlela se-Roman Catholic se-Silveira Mission eMasvingo. Imfundo yakhe ye-primary le-secondary uyenze esedolobheni leMasvingo. Uthe ngokuphutha izifundo zakhe ze-A-level waya ekolijini le-Harare Polytechnical College, okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe wakhethwa ukuba yinkokheli yezifundi zemakolijini eye-Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka-1998. Emnyakeni munye uChamisa waxotshwa kulelo koliji esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi bekhonona ngokwenza kwahulumende kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngomnyaka ka-1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini iZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ukuphatheka kwakhe kule nhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakolitshi abekhokhelwa ngayo kanye lezombusazwe elizweni. Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka-1999 ikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo. Ubuciko bakhe kwezokwanelisa ukukhuluma uChamisa bumenze waphatha izikhundla ezehlukeneyo ebandleni leli, okubalisa esokukhokhela abasakhulayo ukuba yisikhulumeli sebandla ekukhethweni kwakhe kuCongress yomnyaka ka-2006 lokuba ngobona ngezokuqoqwa kwenhlelo. Ngomnyaka ka-2003 uChamisa waba ngomunye wabasakhulayo abenelisa ukungena edale lephalamende esiyamela iKhuwazana East eleminyaka engama-25 kuphela. Uzulu weKhuwazana East utshengise usuthiseka kwakhe ngaye waqhubeka emkhetha ukuba amele edale yonke le iminyaka. Ngesikhathi sohulumende womanyano ngomnyaka 2009 wakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, kwaba nguye oyamncinyane kulabo bonke kuhulumende. Khathesi uncintisa kukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangama-23. Abasakhulayo elizweni okubalisa umnumzana Luyanda Bhunu wasemzini weGlenlawn uthi kungalesi sizathu ke befuna aphiwe ithuba uChamisa angene embusweni, njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli engontanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.
Even singakhangela kuma-manifestos akhe ngani kulezinto ezibambekayo as compared kwalezi esizibonayo from ezano, kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala but bazehluleka ukubana bezilungisise. So uChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe, njalo lama-policies abuya lawo ngama-policies abamba sibili ama-issues a-affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
UBhunu uthi lokho kukhalipha uZulu akhala ngakho ukuba kuyasilela kuChamisa kuzokuba khona ngokuya kwesikhathi.
Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama, cause nxa sikhangele labo ababekhona abadala bakhona labo babesinika lati ama-promises ngokuya kwesikhathi azange sibone lokho ababekwenza. So mbona ngani kulokho akukhulumayo kathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani, then labo abamlandelayo maybe sibengamncedisa ukuthi ebone laye izinto ezingcono ezokwenza ezimpilweni zabantu. So i-wisdom angeke sithi ikhona or ayikho, kodwa into engavela ngokuya kwesikhathi.
Kodwa bakhona bathi useseluhlaza uChamisa, laba ngababalisa umnumzana Sikhumbuzo Mangena waseDzibarasekwa Extension.
Lingakhangela i-history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni, lokuthi ama-election aphakathi kwe-party yakhe wayenza kanjani, abantu abanjabo Jesse Majomi bagcina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisitshayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukutshintsha okupheleleyo ehumbini, uzatshintsha okulutshwane nje athi isetshinjile.
Izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawonalo umnyaka, ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe. Lokhu ngobunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu umangena ezibuza mihla yonke ukuba uChamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni.
Khonokho ukuthi usamutsha akala system akwanisa ukuthi ayidonse-donse njengabanye ababekwenza. Ikho ongenza ukuthi maybe even amalunga ama-non-governmental organizations amkhangelisise athi hayi lapha sephula umthetho labanye amaloya.
Umnumzana Tshenesani Ntungakwa ngenye yengcwethi ecubungula ngezombusazwe ethi usadinga ukuba asizwe uChamisa.
Umbusi wezano watshiya isiko elingaqondanga elizweni leli. Umuntu onguphangisele ukuthatha isihlalo. Laphana uChamisa ezethatha isihlalo ku-MDCT, ukuhamba kukamoya yeTsvangirai. Angeke ngathi khona wayenza into eqondileyo, kodwa-ke okwakathesi i-MDC ihamba ngoChamisa. Yikho lapha esikhona. Singamthemba, singamthembi, kodwa-ke yena akulwisayo kwelakhe icele. Hayi kwamkhambeli.
Ngaphandle kwalokho uChamisa okumele akulungisise, uNtungakwa uthi ulakho ukuba yinkokheli elozwelo kuZulu engelalunya.
Obunye ubuntu bobukhokheli abubonwa ngumnikazi, obunye buphiwa ngabantu ukuthi seziswele inxa singamagwala amaningi engxenye wena ngokanjani ungaya phambili. Sokuyinkho umuntu useyinkokheli kunjalo. Akutsho ukuthi nguye okade ngaba yinkokheli engedlula bonke ngokuplana into zakhe, hhayi. Kodwa okwakathesi mina uChamisa kulutshwane ngamsola ngakho.
Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda umchaza njengomuntu olakho ukuba yinkokheli uqobo engaphiwa ithuba lokuba ngumongameli.
Ube ngumongameli webandla eliphikisa kwezokubusa okuqala ukuthi hayi ipolitics zethu kasingabi ngezokulwisana nezokuzondana, ngasikhulumeni ngasikhulumisanani ngendlela ezinhle. Siyambona ebhalele incwadi kupresident iTimnangagwa sithi yena hhayi kake sihlangane ke sibone ukuthi kathi kubangwane elizweni njalo singaqhubeka isilizwe njalo siya phambili. Sibese sibone upresident ED ephendula ngendlela engatshengisa ukuba mdala, etshengisa ukuba mncane. Singa ukhangele ngezenzo zabo upresident Nelson Chamisa wenza ngani uye mdala kupresident ED.
Ukukhalipha lobuhlakaniphi uSibanda uthi kungelani lokuthi umuntu umdala onganani kuyinto ephakathi kwakhe umuntu.
Nxa kukhona ongakakholwa ukuthi uPresident Chamisa ulengqondo ezikhaliphileyo zomuntu omdala njalo usehlakaniphe kakhulu kahle, bengicela ukuthi akhuthaze uPresident iTimnangagwa ukuthi bake bahlangane ndawonye kulama TV ke kudibhethwe lapha sibona ukuthi okwaziyo njalo wanelisayo ukuma ebantwini lokhulu ebantwini njengo-president welizwe phakathi kwabo babili ngubani, sibafake njenqenqe.
Useligqwetha okwamanje uChamisa njalo esengumfundisi enguyena okhokhela ibandla le-MDCT elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, ekhokhela njalo umanyano we-MDC Alliance. Yena lo nkosikazi wakhe uSithokozile Chamisa bale ndodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekolitini ele Living World Bible College. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Kama.